uhulumende kumele alungise amaphutha abalungise amanzi abantu abaphuza amanzi ahlanzekileyo njalo labo laba abathengisa emgwaqweni yekubuhlungu ngoba izingane zabo ziphila ngakhonokho abakuthengisayo so angeke bazwisise ukuthi bayekelise nje
So wena ngombono wakho ubona ngani uhulumende njengoba esithi kala mali lamakansili imali ngani yasilela kakhulu eHarare so bathi bangeke bakwenza ngesiphangiphangi ukuthi kunqabelwe sibili umkhuhlane wesihudo owamanje kumele kwenziweni mandlo
kumele bona bahlambulule bezame indlela zokuhlambulula amanzi anathwa ngabantu labona laba abadayise emgwaqweni kumele ba-understande but inkinga ngokuthi babe sebewodile bazoba lelosi uba mabe bayekele ukuthi bathengise ababaniki imisebenzi ezophilisa izingane zabo beqale beme ukuthengisa ifuma bengakwazi ukuthi bayenze khona lokhu abayekele abantu bazithengisele into zabo kula ngenye indlela
uzwa kuthiwa kuhamba njani lapho vela khona edorobheni idorobho lapho vela khona niliphi
kobulawayo
unceda njani abantu khona ngale kumbe akula lawo into ongayenza ukwenzela ukuthi abantu bephephe kwisihudo lesi
Ana ngiyabakhuthaza ukuthi manathe amanzi beqale babhoyise but akula indlela esingayenza
ye siyambonga kakhulu-ke unkosazana Sandra Ndlovu ukhona ngale-ke eJohannesburg sibona ngazani silo omunye umuntu ecingweni lapha singazithi silobani sakubona mfowethu
njani
ngiyaphila ngikhuluma lobani
khuluma lombono
wena uthini ngodaba lolo
Ndabona umzima kakhulu lo uhulumende kumele alungise ngoba abantu baphephe kulo mkhuhlane wesihudo njalo lo mkhuhlane ngithi uqale khonale eHarare so usumemetheka kumele abave babhlokhe laba abantu abadayisa ama-fruits nama-vegetable babuye from eHarare
so kumele bakwenze njani khonokho
hayi la bantu bakumele bantu bamashona la baphume lapha emathebulenini bayihambe bekhonale ngoba kuqale khonalo
kodwa phela abantu bayahamba phela umuntu uyasuka lapha endaweni enje akweyinye akuvunyelwa khonokho mzala
hayi awusamele kumele wabhlokhi laba abantu abatravelayo lapho noba sebemebethisa lo mkhuhlane kufana nezizambia ngithi uyabona amabone lawana abantu behlola nxa ufunkazi bezambia anikeza amabodlela ukuthi behlola ninikeza nama-tablets nawo kube njalo ngabayenza ama-road block babhlokhe abantu laba ama-transport laba transport ama-vegetable nama-fruits laba angavumeli kangena kobulawayo angavumeli kangena emathebeleleni
ye kodwa abantu bayakudlani kwenziwa njalo usuzokuhlupha khonokho
asukuthi into zonithi ziyavuyeasukuthi into zonke zimele zibuye zivelele khonale kimfo zikhona ya angapha lezi into zibuye ngase-south africa ngiyazwakala onto ukuthi zibuye ngakhonani ngolapho kuqhane khona lo mkhuhlane lo wesifudo lo kumele baqhathekise le ndaba besithi le mathebeleni lento ukuthila ungazofika nangaphakithi ambongelo
ye wothi sithathe ubaba osecingweni khonamanje silobaba uMichael Ndweni uMichael Ndweni ukuhlanganiso yeubulawayo Vendors and Traders Association
ngapha kubulawayo hayi bekungani akuabi serious kakhulu of course i-council bethithena they are having an operation to try and discourage abantu abathengisa ukudla egcekeni particular laba abaphekayo but ngathi ukuqeshanisa abantu sule staradeni hayi besingakakuboni kangako as compared to what we're seeing in Harare I think it's because maybe ama-vendors akubulawayo they are trying also to exercise extreme caution in terms of cleanliness which siyabacommenda for doing that nabantu abathengisela khona but our concern ukuthi kulama-veges ama-projects that are coming from outside bulawayo as of ebusuku namhla kusisa khanya kule mbida ebuyileyo lapha esasprat ukuthi nganye ngayithuthe imikhuhlane
kuthiwa ivela kubani
Harare khonale jiwa kule cholera khona ama-reports atholakala they are saying ukuthi abantu laba it seems I think maybe the government or some ama-government agencies athole ibhandi ukuthi abantu benga-export bengakhiphi ama-veges from Harare but abantu laba since nikodi imasi lebusuku then they started shipping out imbida yangkhona
polina liyenzani ngakho khonokho selitshela abantu ngakho kumbe
ya khuma lama-structures ethu besixoka nawo satshela ukuthi bangawodi imbida e-market engcono sibili thengisa ama-products but imbida bengayiwodi imbida leyo ngoba eminyankhona ingabe i-contaminated njalo kunye futhi sike szama usixhume ubulawa sikhansile ekuseni sifuna ukuzwa ngithi singwasinjani and then our suggestion was ukuthi nxa kwiprocess akufakwe ama-points kuma-major roads angena kobulawayo kube le ndawo zokugeza izandla ithi singesepha even ama buses anjani we kahle ihle but pray or something they are entering the city what we try and contain ilokuzeni i-cholera le esihlasele because we're getting with that current number 10 ngomlayo ukuthi bale cholera so they are being tested now to ascertain whether babele cholera so esikutshela abantu esebenza labo ukuthi abahlanzeki indawo abasebenzela kuzo bayenza ama-clean-up bafundisane bakhangele abantu abangcolisayo kunabantu abashingeke ezegcekeni ema-shops nabanjaninjani bakhangele sibili bareporta abantu wonke umuntu aphatheke avula amehlo ngoba lokhu kuthinta thina sonke.